ekunanzeni amalanga ayi 16 aye gender based violence sikhangelele ukubana siqoqe omama sibalethe ezigabeni ezijiyeneyo ukuba baxoxisane ngendaba ze gender based violence sikhangelele ukwenza lokhu kobulawayo emalokichini elupane egwanda lasemzingwane
likwenza konke lokhu nganjengobani
lokhu sithe sikubona sacabanga ukuthi kuqakathekile ngenxa yokuthi kuzayenza omama konke labo baba bebe lolwazi nge gender based violence sonke emelizweni lonke jikelele sibe lomdlandla wokuthi thina siphuthe an end to i-gender based violence kungenxa yokuthi ngesikhathi lesi ese COVID-19 ama cases aye gender based violence ebesekhwelile kakhulu and sikhangele njalo ukubana eZimbabwe lapha kuthiwa omama abadlwengulwayo sebebanengi kakhulu at least one woman uyadlwengula every hour okuthi ukuthi nxa ilanga lisiyatshona kebe kudlwengulwe phose omama abayi-22 and thina sibona ngani inamba leyi inkulu kakhulu sifisa ukuthi sifike kuposition lapho esesithi thina ukudlwengulwa kwabomama sokwehlile i-sexual harassment ezikolo isiyehlile ama-teenage pregnancies lawo aseyehlile sizakhangela ukubana ngesikhathi se-COVID-19 ngenxa yokuswelakala kwemali lokuthi abantu bebevalele ezindlini abantwana bengahambi ezikolo abantwana abaningi sebelama-teenage pregnancies
labo ke abaphila ngokuthengisa ukhanya bebhekane lodubo olukhulu lokuthathelwa impahla zabo ngoba bengavunyelwa ukuthi basebenze ngesikhathi ese-COVID-19 lockdown.
Ngesikhathi se-COVID-19, omama abazisebenzayo esithi thina ngama-informal traders bebethathelwa ama-wares abo kungenxa yokuthi bebemele behlale ezindlini. Thina sithe sikukhangela lokho sabona ngani akufanelanga ngenxa yokuthi soku-affecta i-socio-economic status yabomama. Kuphinde njalo, kuba-affecte ekuthini sebesiba-violated, ama-rights abo asa-observer. Sikubone kuqakathekile ukubana kuma-activities wonke esiwayenzayo, si-involve ama-informal traders, bezitsholo bona ukubana bahlutshwa yikuyini. And because of that, sibone kunecessary ukubana si-engage le-victim friendly unit ukuba isincedise ehlelweni lolu.
Liqoqa ukwenza ucwaningo ngemva kwe-16 days le e-activism against gender-based violence. Ungachasisa kabanzi ngalolu cwaningo.
Sikhangelele ukubana during i-16 days of activism against gender-based violence sizayenza i-survey. I-survey leyi izakhangela indaba ezichiyeneyo ezigoqela ama-experiences ama-informal traders igoqele njalo ukuthi omama kuma-communities ayehlukeneyo ba-experiencea i-violence yiphi yakhona. Sizananzelela ukubana esikhathini esiningi abantu sisandise ukukhuluma nge-domestic violence le-interpartner violence but akusikho kodwa okwenzakalayo kuma-communities so sikhangelela ukuthi after i-16 days of activism sizabe sile survey ezabitshengisa izinto ezi-affecta omama lamankazana iza-informa amanye ama-programs esizabe siwayenza in future.